abenkomo vela ngabona umuntu olima inkomo la isimo sakhona asikabi sihle zisafuna isikhathi ngxenye kuze kuphele yona linyaka kulo zabe sesisimile ukuthi nxa abafuna ukulima ngazo bangalima ngazo kanti sisebenzisa kakhulu amadonki ulima lalaba benelisayo basebenzisa ilokhu zama ama-tractor
ye kunzima kanganani sizokuthiwa la madonki amanye vele kungane akukuhle kangako
indlala ishaya ekwazi vela zibili siyadumisa nje ngokuthi ukusewula okulohlonzi sakubona from 18 December ngemuva kwalokho okuphonga ukuba yikhonokho nje okungatshola ukuthi kodwa 18 December hayi lana sibe kulohlonzi so singakufaka sithi from 18 December kuzefika lamhlanje kungu-2 January ngicabanga ukuthi isikhathi sakhona sesesincane ukuthi izifuyo zingabe sesimini sokuthi zingalima ngendlela esiyabe sikhalele ukuthi singalima ngazo kodwa hhayi khona akufani nokuthi sihle sihlale siyancengisa ngakhonokho kukhona
ye singathi-ke labo-ke abasebenzisa amatalakida akuduli akubatshaya ezikhwameni khonokho
kuyatshaya sibili kakhulu sibili ngoba asithi sonke sikwenelisayo khonokho iningi labantu abalima ngawo ngabantu abavele besenelisa
nxa kungaqhubeka kunje pho abantu bazayenelisa yini ukuthi balima kuzwayo kumbe kuzakwehlula futhi
ngicabanga ukuthi into yonke le izagxila kabanzi ekutheni izulu liza kuba khona kwesikhathi esinganani nxa kuyekuthi izulu njengoba liqalise lethu kuna ikakhulu kulo umhlubulo wakithi ngapha nxa lizahlala for the next 2 months or so likhona hhayi mbona thi sizakwenelisa ngoba wona lo January siya ku-mid-January mbona ziyabe seziqinile idonki ukuthi zingalima ngendlela engcono kodwa nxa kuyikuthi kuzalandela khona ukhena sasikwazi vele kudala ukuthi ngabo-March ngabo-February liyabe selisilela izulu hhayi mbona ngathi sizabe lokho sisesimeni esingayisiso ngoba ngikhuluma kathi sikutsho ukuthi kusasa ngikhona siyathatha inhlanyelo elokhu ze ne-GMB ezoholisa abalimi ukuthi bayilima so nxa kusasa mhlaka-3 bezehola bona mhlaka-4 I think so kutsho ukuthi ukuze beyilima ngxebalimamhlawo-10 sokudingana ukuthi kule sikhathi eside usiya phambili izilimo lapho ezizathola khona isikhathi ukuthi zikhule zifike esimeni sokuthi zivuthwe so sesikhalela-ke besesigxile ithemba lethu selikhona phana kokuthi vela abelimisi bahlala besikhuthaza ukuthi hhayi isimo sesikuthathe ukuguquguquka ezinye indlela i-rain season yethu isitshintshile isiqalisa late la iphele late xa kuzawayeleso simo leso hhayi bona thi sizasinda kodwa sisakuthembi khonokho phela ngoba kwesinye isikhathi bakhuluma ukuthi kuzakwenzela ukuthi kungaza kwenzeka njengakathi esinje ngoba xa sithethini izulu isulo emhlaka-18 December okulohlonzi ngapha emhlulweni wakithi wekhezi la kodwa babevele bekhuluma ngaphambilini ukuthi hhayi ivike nje kuza kuthi ivike nje kuza kodwa kungenzeki khonokho